soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhla zingu-16 kwenkwezi 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi kuminyaka emine esanda kwedlula.
Imithetho le igebhela ilizwe phansi, iyayigqibela, iyalingcwaba ilizwe ukuthi lingavuki njalo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizalungisisa umnotho welizwe ngesiphangiphangi linganqoba kukhetho.
Le umongameli ubambe indaba yokubana sizalungisa njani indaba yemali elizwe nehluphayo ukubana ke siphendukise i-US dollar ukubana ke siyisebenziseke.
Namhlanje silonda imbali yomhlabeleli wengoma zokholo uDebra Fraser wakwele South Africa obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwenapha emsakazweni weStudio. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi ngesikhathi uZulu ekhala ngemithetho yokuvuselela umnotho esimthwalise nzima ngapha le ntengo yokudla lempahla ezitolo isikhwela ngamandla. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter, uNcube uthe kuminyaka emihlanu elandelayo uhulumende ukhangelele ukusungula eminye njalo imisebenzi eminingi. Ngeviki edluleyo uNcube ukhaphe umongameli Emmerson Mnangagwa ebusuku besethula imithetho embalwa ebalisa ukumiswa kokweboleka abantu imali ngamabhanga. Kodwa abanye bayabuza ukuthi kanti vele bakhona ababolekwa imali ngamabhanga na. Izolo uNcube wethule umbiko othi uhulumende uzakwehlisa imbadalo yomthelo ukuthenga ukudla lempahla phandle kwelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube.
Konke lokhu uhulumende akwenzayo, imithetho ayitshayayo, iveza kahle kamhlophe ukuthi selahlekelwe ngamacebo kube isiphangiphangi nje njalo kuzadiliza izinto okwedlula leze indlela ekade zingakhona. Kusiyaphela nje insuku lezi ezilandelayo idola leZimbabwe lizabe seliwe kakhulu kulalokho ekade likho khona. Ezomnotho zingasekho, izinto sezishota ezitolo kakhulu, nxa sezishota zidule kakhulu okwedlula lokho ekade vele zikho khona, impilo yabantu ibenzima kakhulu. Imithetho le igebhela ilizwe phansi, iyayigqibela, iyalingcwaba ilizwe ukuthi lingavuki njalo. Nxa kungasenziwanga icebo lokuthi kulungiswe ngandlela thile, hayi kakusoze kuye ndawo, amaceba laba ababusayo kasebenzi njalo kasoze asebenze noma sekuthe.
Ngendlela okwenzakalayo ngakho, ubona ungani kusephela umnyaka sizabona na imali idola leZimbabwe lingasela ncedo njengalaphana kuze kube lesikhathi abantu ababethwala amaqubaquba emali?
Umnyaka usiyaphela, imali yeZimbabwe yabe ingasathengi ngendlela le ekade ithenga ngayo inyaka enye kumbe ekuqaleni kwalo mnyaka. Iphelelwa ngamandla ngendlela eyisimangaliso ukuthi izinto eziningi zizabe vele zingasavumi ebantwini ukuthi zithengwe ngemali yeZimbabwe. Izisebenzi zizabe zingasayamukeli imali yeZimbabwe ngoba ingasancedi. Ngakho ke sisengabona kakhulu ingasathengi lutho kulalokho ekade ikho khona. Sisengabona usudinga amaqhubaqhuba usiya esitolo ukuthi uyethenga ngayo. Kodwa nje kusegcekeni ukuthi ayisiyo mali eloncedo kusiya phambili, imali ezaphela nje iphela amandla njengalokhu inelamnotho oyisekelayo ingagxilanga. Imali yesifiso sepolitiki kodwa kayikho kwezomnotho njengalokhu ifanele ibe khona njengezinye izimali zakwamanye amazwe.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani kuyini okumele kwenziwe
ukuze udaba lungaqhubekeli lusiba nganxele njengalokho esibona kusenzakala.
Into yokuqala efanele yenziwe ukuthi kumele idola leZimbabwe limiswe ukusebenza imali yangaphandle. Kuza kwenza ukuthi izinto zingakhweli ngendlela ezikhwela ngayo. Livunyele kakhulu libe yilo lisebenza idola leMelika, leSouth African Rand, lezinye izimali. Kusadingwa icebo lokuthi kanti imali yeZimbabwe ingabuyiselwa ngayiphi indlela ukuze isebenze ngendlela efaneleyo. Kusavuswa umnotho ozakwenza ukuthi imali yeZimbabwe isebenze ngendlela efaneleyo. Kusalungiswa ipolitiki ezakwenza ukuthi ezomnotho eZimbabwe zisebenze ngendlela efaneleyo. Ngokuba ezomnotho kathi zilungiswa, zilungiswa ipolitiki. Nga ipolitiki ingamanga kahle, ezomnotho kazimi kahle. Nga ezomnotho zingamanga kahle, imali kayithengi. Nga imali ingathengi, izinto ziyadula elizwe. Yikho khona lokho nje kuhamba kanjalo, kumele silungise ezomnotho, silungise ezepolitiki, izinto zizakuma kahle kanjalo.
Umnumzana efihlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa utshele umhlangano webandla lakhe ukuthakazelela ukunqoba kukhetho oyenzelwe edolobheni leGweru izolo ukuthi uhulumende wakhe engangena embusweni uzaguqula indlela okuqutshwa ngayo ezomnotho welizwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC uMnumzana Gift Ostalo Sisiziba. Saqala buza ukuthi ubunjani umhlangano wayizolo.
Ngiyabonga ke umongameli ube semiglaze emkopa eGweru lapho ke sibonga khona ama citizens ngokusivotela bebanengi njalo futhi siphakula uhlelo ubana sizasebenza njani emakhansilini lasedale parliament lapho ke iTPC esikhona ilabantu abamelele izifiso zabantu baseZimbabwe ikakhulu ke lapho ke besikhona namhla emiglaze.
Umongameli uphethe na indaba eziphathelane lo umnotho welizwe lalokho okwenzakala lezi nsuku kwezomnotho?
Ye, umongameli ubambe indaba yokubana salungisa njani indaba yemali elizwe nehluphayo ukubana ke siphendukise US dollar ukubana ke siyisebenziseke ngesikhathini esifishane silungiselele ukubana kube le confidence elizweni njalo sibe lama reserves ukuze siphendukise iZimbabwe dollar ngaphambilini. Kodwa okwamanje into efunakalayo ukubana kuphendukiswe ke iUS dollar ekubana sisebenzise lona ekutredeni njalo ukuthi ke indaba yokumiswa abantu ukuthi bephe izikole zemabhenki iphendukise ngenxa yokuthi amabhanga afanele ukuthi ephe abantu ke amaloni ukuze abalimayo balime, abasebenzayo basebenze kubana kwele production elizweni.
Umnumzana Gift Ostalo Sisiziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Intatheli zindaba yephephandaba lobulembu elezim ayi uSimba Jikanza izolo uphe umkamongameli welizwe uAuxillia Mnangagwa amahola ayithoba munembili ukuthi akhulumisane laye ngoba engekela isikhathi lesisidlule uzafaka ebulenjini umfanekiso wevidiyo lapho ababili laba abaxoxisane bekhuluma ngendaba ezithiyeneyo. Unobhala ukwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uchaze lesi sehlakalo njengokubhinya. Iphephandaba leHerald lethule udaba lokuthi umqondisi wokwethulwa kwembiko eofisini kankosikazi Mnangagwa unkosazana Khutsa Igumbo uthi unkosikazi Mnangagwa ukhulumisane loJikanza kodwa wamtshela ukuthi imibuzo yakhe angeke ayiphendule ngoba ingelani leofisi yakhe. Ugumbo uthi uJikanza uthi ingxoxo le yiyo asefuna ukuyihaza emphakathini bona bebengavumelananga lonkosikazi Mnangagwa. Sixoxe lomqeqeshi wentatheli zindaba umnumzana Methusele Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, mina njengomuntu ofundisa ijournalism ophinde njalo wayisebenza ijournalism indlela indlela uChikanza asebenza ngayo ayisiyo indlela esifundisa ukuthi abantu basebenze ngayo ama journalist. Nxa uyi journalist kumele uphumele egcekeni utsho emuntwini uthi injongo yakho kuyini, loba ekhuluma lawe abe yazi injongo yakho. Nxa esithi ngikhuluma lawe nje lapha siyaxoxa ingxoxo ingxoxo, nxa sokuthathwa izindaba kumele kukhulunywe lapha sokuthathwa izindaba. Yena indlela ayenza ngayo ungathi uyenza lokho okuthiwa ngumazivelela kumbe iambush. Okunye ungathi uyabe jonge nje ukuphakamisa amabhethu abantu. Akusikho nto enhle ukuba li-journalist, akutsho ukuthi sokumele ube ngumuntu ohlukuluzayo kumbe umuntu oyesatshwa ngabantu. Ye, bengakusupport abanye ngoba abantu babona eZimbabwe uvele nje kuhlala ku-polarized kumbe kuhlala kuqotshenwe. So abanye sebengathi hayi nxa kwenze kubani ku-right kodwa kusasa uzakwenza kumnye umuntu. So ngamafitshane hayi esikubona kuboSimba Chikanza singaza ke sithi yi-journalism ngokwayo, ikwenza nje kwakhe laye.
Kodwa bakhona abathi okunye asekwenzile uSimba Chikanza ukufana lalokhu akwenzileyo kunkosikazi kamongameli kuyanceda ngoba kuyaveza okubi okuyaba kucatshile. Uthini wena ngalokhu?
Ye, bakhona abatsho njalo. Ngathi kufanana nje lokuthi umuntu ethi umuntu lwana uncedile wantshontsha laphana. Engabe encedile ngoba maybe ngezindlela ekutshontsheni kwakhe kuvumbuluke kuningi, kodwa ekusebenzeni kwama-journalist kusuka kube nzima ngoba abantu abasasithembi bagcina besesaba. Kodwa kwesinye isikhathi ungakukhangela nxa uvele usebenza labantu abakuphawa bayafihlafihla izinto eziningi, labo balokudelela ama-journalist kwesinye isikhathi kugcine sokungathiwa sokuyingwelenja sokuyukuthi labo nxa bemtholile njengakhona ukuthi umkamongameli uChikanza ngabe sithi hayi lamhla sibe samthola bese bekwenza ngalolu hlobo. Kodwa nxa into zikahle kuvele kusetshenzwa kuhle, kumele kusetshenzwe abantu bephumelana egcekeni kusazakala ukuthi leli li-journalist. Nxa ngikhuluma laye lapha sisaxoxa khathesi sesikhuluma usesebenza izinto ezizaphuma ebulenjini bemsakazweni benewspaperni. Uhlupho nxa umumo unje njengoweZimbabwe unje wonke umuntu li-journalist kumbe ngubani ugcina edinga indlela ezokusebenza ezinye zangkhona eziyabe zingaqondanga. Kodwa ke nje ukusitsho kanti abanye abantu besithi hayi ku-right kanti kube kuvele kuzasetshenzwa njani.
Umnumzana Methuseli Moyo umqeqeshi wentatheli zindaba ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Imizamo yokukhulumisana loChikanza yehlule kodwa wethule umbiko othi akwenzileyo kusemthethweni njalo yiyo indlela uqobo okumele intatheli zindaba zisebenze ngayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Kumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakoBulawayo usephe amalokithi amatsha amabizo ezitalada. Amabizo la aphiwa kuvela ebantwini abalembali yaleli dolobho lezehlakalo kumbe izihlahla lokunye. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi amapholisa yilo uhlangothi lukahulumende olulenkohlakalo kakhulu elizweni. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele kwabenhlanganiso elwisana lenkohlakalo e-Transparency International. Iphephandaba le-Chronicle lilolunye njalo udaba lokuthi kulondoda othiwa uMnyarazi Mundingi wacilibezela izisebenzi zikahulumende eziningi kuma-WhatsApp groups esithi ulenkampani ekuthengisa impahla ngesikwelete. Kubikwa uMundingi wabaleka le mali yabantu edlula isigidi esisodwa i-$1 million. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ninja nemsakazweni wesiyosebenza njani hayi siyaphila bengumsta ke bantu ukukhulekela ke izalwane zakithi ezivele South Africa nawo moya kakekuyona lo esela abantu beSouth Africa usidela awudede lomoya abantu bakithi bake basebenze sidlelani phela hawu kuze kube kangaka thina sike sagcina abantu bakwamanye amazwe kakhulu lapha kuseyirodisi iMalawi Zambia Tanzania Mozambique bonke babehlala kithi abantu labo besebenza imisebenzi ethiyene kwakungala muntu obabangisayo kathina pho sesingaluswa kangaka eSouth Africa yini indaba ungeneni awuphuma umoya kakikona siyakhuleka ngenkosini bantu inkosi ayibe zabizana
linjani emsakazweni abalaleli nabasakazi mina owami umbono engiwunawo la ngicabanga ukuthi owamanje elizweni leZimbabwe elizweni lethu akekho umuntu ongayifuni inguquko wonke umuntu uyayifuna inguquko njalo kwayena nomnankagwe njalo nje uyayifuna inguquko naye umnankagwe njalo uyafisa ukuthi ngabe uchamisa uyakhokhela ilizwe kube khona inguquko kodwa-ke inkinga ekhona ecala abantu uChamiso kumele ayethule kuyinto yokuqala kumele ayitshele abantu ayifakaze emphakathini wonke ukuze umphakathi ube nethemba layo umthembu ngoba umphakathi awumthembu kunabantu mhlawumbe sithi abanamapulazi kunabantu abakhe emapulazini kunabantu abathole amapulazi bewathola ngamakhadi ebandla elithize futhi mhlawumbe okwaye bayathola ngamakhadi amapulazi langamaye belamakhadi abadla elibusayo abe bathole izindawo lezo ezisemapulazini bengena ngebandla elibusayo so labo bantu abanathemba abamthemba ukuthi mhlawumbe masephethe intambo zombuso uzobasusa kulezo ndawo so yena kumele ukuthetshela abantu ukuthi hhayi uzoyenza so umuntu uma ehlezi endaweni akahlala kakhululeke noba ngena loba umuntu uneplazi uzokwazi ukumncedisa ukuthi njani athuthukise iplazi kube nabasebenzi kanjalo kanje zonke lezi zinto nje so ngicabanga ukuthi into okumele nje ayifakaze emphakathini anikeze umphakathi ithemba zinto ngoba umphakathi abanye abamthembi kodwa bayafisa ukuthi angene kodwa abantu abamthembi
sazibonani sazibonani mina igama nginobuhle ngihlala endaweni yaseLupane bengicela ukuthi ngibingelele izihlobo zami ezingabe ziseLupane ebovi ngithi alwande uthando khona ngale ngithandela ukubingelela labazali bamkhaya lasesigodini ngithi ngiyalikhumbula lonke kanye labanabami ngibingelele njalo ugogwani echolotsho unadorini kanye lonathuba ngithi uthanda lwande ngiyalikhumbula njalo ngiyabonga
ngiyalibingelela ngiyalibulisa abasakazi bestudio 7 kanye nabalandeli bakhona ngifuna ukuthi-ke ngiphendule ubaba uthuma ngenkulumo yakhe ayikhulume ngolwesihlanu mhlaka-13 ekuseni lana ekhuluma ngokuthi uhulumende kamnankagwa uzamile ukwenza izinto ezibukekayo kuphela kodwa zikakaphumeleli zonke mina ngibona lokho wangenayo emasweni emnankagwa umsebenzi awenzayo vela ngiwubona lokuthi yuphi ngaphandle kokuthi nje kuphela baye bentshontshe izimali zabo cyclone lezecovid nokuntshontshela abantu amakhombabo bethi heyi kube ngaphansi kukazulu kuzoqedapho babadla imali zakhona vela ngiboni ngithi even okukodwa nje okukhulunywa ngobabuchuma ukhulile nje umuntu omdala kodwa ukhuluma amanga lokho ukuthi mina vele ithi liyawina siyakwazi ukuthi izekhi isebenza nani noma ubani uba izekhi amasotsha ne-ami isebenza nani siyakwazi ukuthi iyabe lincedisa kodwa vele aliwini ngisho since babachuma ungazokuqambela abantu amanga kwamanje izikolo lihlule ukuthi lifake ama-sanitizer kanye mende uhle ukufaka ama-sentence ezikolo uyehluleka konke lokhu ababalisi abaholi izimali nalento eyitshona nje ibala mntu omdala ukuthi uhulumende kamnankagwa uyenzani lokhu lalokhu amboni ngaphandle kokwenza nje kuphela ubudlova ngiyabonga uthulani ndlovu enkaye kosikhobokhovu
sanibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hhayi siyayibona into eyenzakaniyizinto lakithi ezosobuhlungu kodwa 2023 yikho lapho esizobona khona ukuthi umkhuhlane oyingozi ebantwini kahle kahle yini bantu bezanukufika ne-corona 2023 yikho lapho kuzosaca khona ukuthi kahle umkhuhlane lo okwakuthiwa khona uyabulala oyingozi yuphi phakathi kwe-coronavirus nezanupiefu 2023 yikho lapho abantu abazabona khona ukuthi khona izanupiefu yinto engalungani empilweni zabantu njengoba umnanga sabo sikali ukukhuluma kula mntu ongamzwanga ethi kufanele amayouthi afunde ukuphatha amabhomba kufanele amayouthi efunde ukuphatha isibhamu 2023 uzosizimba ezophuma ekhaya lapha ngicabanga abantu bengathola izibhamu bezibambe ngezandla baze befisa ukuthi kube kungcono ukuthi befele egangeni kulo hlupho lolu abhekane lalo kulo dubo lolu abhekane lalo kunalokuthi uyaphila ngapho usemlilweni phela abantu bakithi bavele bafile behamba kahle kahle kambe mbani ukuthi uphila kahle elizweni ibizela kithi kalinamali yonke into kuthethelwa kuhlukunyezwa abantu manje imota zimisiwe kufaka imithetho ebolileyo kuphela yonke indawo everywhere corruption yonke indawo oyizibhamu kuye kuitshontshela abantu izinkomo omnangagwa labo joseph chuma labo yabo gawuli akhona ngi-right elizweni leliya
njani kwistudio 7 linjani hhayi siyalibonga abasakazi abahle elisinika inews ezimnandi inews zeqiniso hhayi siyalibonga kakhulu kodwa-ke phela lathi siyafuna ukuthi ama-rekhodi ethu azwakale lathi sifake imbono yethu khonapho ngingumwembe ngiwebster ngisebotswana ngisebotswana lapha kodwa nje mbuye katesi lapha nje ngifuna ukuthi lami ngike ngikhulume ngangimyouthi lamoya ezanu ngilitshele izanu ukuthi injani ngitshele abantu bezimbabwe ukuthi izanu injani suke ebhinga
uthamisa umfana omncane but usengakwanisa ukwenisa isikhathi ukuthi asisize njengemuli yezimbabwe asiphilise ngcono kule zanu ngoba vele ungakhangela into eyenziwa izanu hayi asonto encomekayo noma mbani umdala ngokuqala ukuterapizanda ukuthi hayi so already vele uthi 2023 iccc ngayitiya yithatha igabu nxa ngikhangele ngahlule ingqondo because izanu zakula mto oyifunayo nami yinje angifuni but nginethelani ngiyalahamba kathi zinze umsebenzi yabona so uthi nje unayikhomenta aya so into engayikhomenta le ayihambe iccc siyayifuna sifuna ukuthi ibibuse siyitsho layo ukubana ha iccc khawuthi yenzayo siponde yabona but hayi ambondi ngabona ngezanu hayi ayizani madok phambili njalo siphele ngumphako ayizela fulani kayisoe senza ukurobha yeyi kunje kunje izinto zakhona azibhuthi iindaba zingabhuthi izinto zangkhona abayenzela abantu abayenzi into efunwa ngabantu ukuze abantu bebathanda hhayi ukuthi beke bekhuma into engabhuthiyo so thokoje kweze kube hayi hayi kusina kudedelwane madoda laba abaretaye bazangama-retired la donsele kumfana kuncane kokungitshami sosikubona ukuthi kona kwenzayo because ijongosi zaidonsele inkaba endala inkaba endala yakuyawo emqanisweni ijongosi anto liyaphula lokhano ukuthi nalileli ijongosi yabona so hhayi inkaba endala hayi egcina itshisa ngeplastiki emakhaya lingasakwanisi ukukhuphuka le jobu yabona into eyenziwa izanu isindala zilayisela plan yawa kwezinda but i-ccc izaba lotshintshe ebantwini nangiyisapota ngiyisekela because mphathe ntsha kathi sinjeze ngabafana abancane sifuna imisebenzi yabona
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-whatsapp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika kulabantu abalitshumi lantathu iningi labo lingabensundu abadutshulwa ngomhlophe osakhulayo ngomgqibelo edolobheni le-Buffalo e-New York ujahalo oleminyaka elitshumi lasithoba minembili ubesisakaza isehlakalo lesi enkundleni yokuphumana ebulenjini e-Twitch lapho aze angene esitolo esithiwa top e-Buffalo abafileyo abalitshumi lanye ngabensundu kuthi ababili ngabamhlophe ujahalo ubikwa ethule izizathu zokubulala abantu abamnyama esithi sebethathela abamhlophe ilizwe ngobuningi babo lokunye ukukhomba uweyisa abensundu sixoxe lesizalwane sezimbabwe esihlala kwele melika umnumzana Tim Muringai saqala ngokumbuza ukuthi usibona njani lesi sehlakalo
into ehluphayo lapho eyamelika ikuthi abantu abamhlophe or abantu abanjengama-white supremacy babona ilizwe leli lingelabo and everybody else kamelanga ahlale lapha but siyakwazi ukuthi i-constitution lama-laws yamelika for the past 50 years nanto asesondela duzane esingathi khona his equal rights and equal opportunity for umuntu wonke wonke jikelele despite ukuthi uvela kuphi. Siyabona ukuthi abantu abasindiya, abantu ama Latino, abantu abavele Africa, abantu abamnyama balapha, ngathiwa sokuqalisa ukuba le equal representation le rights for abantu abansundu, like it was for the first 200 years for abelungu. So into lay siyakwazi ukuthi iyakhathaza ama section abantu abelungu who have not accepted ukuthi umuntu omnyama fana la yikho kwakuphuma khona esingathi slavery yakuphuma khona ngothwa abantu besilungu babecabanga ukuthi they are smarter and they are better than us abantu abamnyama.
Kahle kahle imbangela ingaba iyini?
Ukuthi babangani vele mina mbona it's in economic interest. Esikubonileyo okwakathe sibona umnumzana umongameli welizwe uBiden ngathiwa sengenisa abantu abamnyama abesifazana, which is another problem, ngoba akusikuthi umuntu omnyama kuphela but abesifazana into critical positions. Siyabona uvice president welizwe and then ngathese sabona ujudge we Supreme Court, the highest making law making court in the land, and then ngathese sokufakwe the spokesperson uKarin Jean Pierre. Sibona abantu besilungu vele bengaku accept lokho ngoba abantu besifaza nabensundu ukuthi babe bangani obabangani or what is the problem vele it's a racism in its core and yona ifuqwa hi economics ngoba sibona ukuthi abantu abamnyama abaningi lapha in America they're not given ama rights ambo njengabantu abelungu in terms of courts, justice system, lani. So khonapha mbona ngathiwa yikho kule problem khona.
Umnumzana Tim Mringai isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Abeleli olodumo uDeborah Fraser wakwele South Africa obecula ingoma zokholo ubhubhe izolo eleminyaka engamashumi amahlanu lanhlanu 55. UFraser waqala ukucula ngomnyaka ka-1985 ekhapha abanye abahlabeleli abafana loBrenda Fassie, Blacksmith, loJonas Gwangwa. Wethula idlalade lakhe lakuqala eyedwa elithiwa abanye bayombona ngomnyaka ka-2000. Wathola izicoco ezimbalwa ezigoqela i-SABC Crown Gospel Music Award, Kora le-Metro Award. Ka-2019 wethula idlalade elithiwa okaJehova akanqotshwa.
Kulega kule
uDebra ubethethwe nguPastor Soki Okeke owakwele Nigeria. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi kuminyaka emine esanda kwedlula. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, lithi lizalungisisa umnotho welizwe ngesiphangiphangi linganqoba kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.